Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla lesi-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yaphrasibukabanga nandelele ukuthi ukuchitha embusweni kuka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele opposition. Opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yenyaradza sports ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kumkhubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations landlani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le Triple C abusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshele emhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezano ababotshwa khathesi silo former minister of information energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idocket sibe lo Togarepi laye egudu ungu-MP wegudu south waye hambe etshaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa hatshi bayanqaba ukubabopha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu pf kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo kungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ngani balungisile bona besenza ubuqili lamaqhinga angayasoze ancedisa abantu bezimbabwe ngalokho mahlabe zulu sithi khankasani ibandla lezanu aliselabantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani le mhlaba jikeleli ngitsho le constitution yezimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi bandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti be-ZANU-PF.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhithwa embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa omthetho bayawazi umthetho lo wasetshenziswa kula ma-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPPT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade le-zamuzi tha abantu abasekela i-ZANU-PF sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngiphiwe khona ngiye ku-head office iyimali zonke engizihambisa ku-local police lapha eRuwa lapha kumbe Mabhuku ngithiwa ngizibhale ngizihambisa e-head office eHarare ngakho nxanyisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linamakhomishini athi angapha ngaphansi lingazelavimbeli imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo so kutshengisa ukuthi kule minkenke esiphuma phakathi kombuso lo owe-ZANU-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso we-ZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla le-ZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayemelela ukudla kuphela ngiyangihambele umngane wami uthongateti cross uhanda kwabantu akulamthini kodwa uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda i-ZANU-PF bazakuthi ayayithanda ngoba phela abathi balikwazi ukuthi ubani libe ungazi ubatshela ungazi kathi mina ama-recruiting rangers ama-title baqala bangibuze ukuthi kanti wena ungu-MDC we-TPC ngokwezanupe ngithi hayi mina ngishayisa intellectual refit kuphela abantu vele balokwelikhuluma ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye izanupe labasebenzi bayo babakhona asezihlale khona kodwa abasezi babe baningi abantu abaphika izanupe ngabe kuzwa umbuzi i-Afrobarometer barometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze izanu phethe kubambeni intambo lezezekhi ezezindima ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi loku okweyama kwekhethe kuzamsefu kodwa singazi sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye bangakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlwangudlwanga i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba esithandekele esokuthi izanu ibe le-two-third majority lokhu asoze kwenzakale sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi kasukulela senjenile esitudeni isendakalo lesana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabheka
ukhulume ngomnumzana Khasukuwere ubona ingani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sibona ngathi vele uma ngoyisendeni le esiphaleni la isamagundwane umgabe ecotshwa kuhulumende abantu abakamgabe abaxotshwanga basala begcoka iy'mpahla zika-ethi ngo-2013 ngo-2018 esithandekile akula muntu wayencintisesithina umisa emelele izanu phezu kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi i-independence ewabithi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanu pf mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lowu jahalo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu pf lokho kwenza kathesi kube ngathi kulokugxegagxega lokwethuka ku-campaign team yezanu pf ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le strategy yokudila lesaphikekhasekuwele kodwa bengathuka njengobalokhu abakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babebesenza ukuthi amavoti akakhasukhwele angemalutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahwa khona layo ukhanya layo ezatshaya impembe kakhulu
lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abezimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe sixoxele isizalwane sezimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukuwere angabathola maybe kodwa bonada akazuthola inumber engamfikisa noba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampena nje ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele i-opposition i-opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukhethi but mnanka ulo uKasukuwere yes inumbe uzoyithola and uzoyithola ebantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapho asuka khona endaweni zimashana necentrary khona ngale la ezigabeni zeharare lalabo abantu abangathembi umnanga abangafuni ukushamisa kodwa abazukuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukuwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uChamisa kumbe izanu PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sabayenza igive up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba izanu PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela izanu PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke babe banika bazovota, abantu sebayenza igive up, seba indaba zombakazo zaseZimbabwe hayi khaya ngathi abantu bakhona abasela interest naso. Uyakhona abantu abaphandle, abantu abasekhaya yes banawo, kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula lokho abawufisa ngoba kuyatshontshwa kuma-elections laphana.
Ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo, ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amabizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali. Akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota?
Ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazohamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa, abaningi abazange bayibhalisa. So ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona, abantu abazokuba baningi ngibakhula abantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu, ayazuba inamba ephezulu.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
lenkolo. Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu, njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphathamandla zeZifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi, kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama-sanctions eyayifakile last time ngoba i-government ibisingenele ezindabeni zeZifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi, le talenta eliningi eZimbabwe, ama-players engasadlaleli amanye ama-team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments are sanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwakathesi esikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe ibuyele in the FIFA family. Hayi, siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenza i-homework yayo, yabona ukuthi yiba abafanele babe khona okwakathesi, but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government inganithiwa iyangenela in this situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi, lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UWang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezanu PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezanu PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela salibonani ku Studio 7 okhulumayo ngu Ben Chabalala laphana eKhezi konhlupho. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanja inkunzi kwale bus lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu buku abanikazi bebus la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabus. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala i-stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongamazi igama lakhe engela passport ongela soni isithupha umthwale ebhasini umango ngaka ikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadouble up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi i-transport esasiyazi ukuthi iphephile, i-transport esasiyazi ukuthi i-safe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya ababajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asiphi isidingo sokuthi ayoloyisiyagidima razina lezijalezi aloke rojwa ngezikwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka elizwe isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yababayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphume lokho kungabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umanye bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abe-triple C basetshenziswa imelika mayebona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze ubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala imelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uchamis khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga okhulumayo umasenga ngilapha obulawa ephumule emadonkini.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 ninjani nonke nje uStungamile Nkomo Gibbs Dube Ezra Standekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-Triple C lapho okhulumayo ngo-Gift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-Triple C ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-Triple C abalethela abantu babo abangabazi. I-Triple C inobandlululo oludlula ilwezana. Iyafana nje nezana. Akukho bungcono laphana. Bazigwaze ngowabo umkhonto. Uma bedliwa nge-23 ka-August bengakhali. Yibo abazigwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP. Umthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu la zombusazwe waseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kaeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izano kuyamaphutha abo ubuholi be-Triple C yibo kuhlule ukulungisa i-problem eyenziwa izano bayenza straight nale nto eyenziwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abasihloniphi total abantu bemashonaland abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine abakhohle behlanganisa isizwe sesixexeboka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo khona lapha pane Zimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa isikhalazo zakho azizwakali nemisebenzi yasinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekileyo kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezigqakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizumele nathi beke besihloniphe so hhayi okuye ekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengakomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandibele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifans inkunzi encane umhlakamancube salabhasi ejolojo komlevis ngicela sesakithi samandibele asihlanganeni abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi nje phambili ngomthwakazi viva ngamandebela amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli ayi siyabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma e-Cadre Park ngenxa ye-tribalism eyi amadoda lezi nsuku too much amangamani umamakhuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebeselitshe ukuthi kezwa ukuthi ndifakaza ngaye amanga amangakancedi njalo amangenelo wakhuluma ku-studio 7 ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey iselection le yabavalela phandle wabuye uchipaya ezolungisa udaba labo besabe kuyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala ku-studio 7 but akulanto ezokwalungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu ku-studio 7 vele yikho kuzobenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nodi ku-studio 7 besabe ukuhamba bathi beqeda bathatha ipicture kachipaya ye-extent ka-2021 bathi uchipaya uchaye ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevasa babuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwane lini izani uphevinga lalo muntu uyabulawa bangakhuluma kanje ujonathan imoye labo kaswirele besabe ubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngebhoda besesabe izani uphevu lifuna ukubabulala lethu lina liyabulala lawo nje uyakwazi kathi esikunje sikhuluma sohlezi etsholothi phezu kwamangcwaba adalwa izani uphevu begrepha abantu bebabulala wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugurawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
kanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile inqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe yithiwa i-Afro-Veronica i-Afro-Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le kuyikuthi iyenza iqinisa ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izanu ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarali amanye ama-opposition party ma kuyikuthi leyo i-research yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo wayisho ukuthi bevale ama-opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e-right noma iyenza into e-wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebobona laba abantu abenza i-research bababuza ukuthi wena uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoye ebhokisini ngoba abezanu vele bayethusela ma ngabe kusiyo kumavoti kuthiwa hhayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethusela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliyaselifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliyalizwe zicabangele unongo wakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyowenzani futhi okunye okudlula lokho
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele-South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voaindebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.